isimo ngapha kasimanga kahle kodwa ngapha kungcono nxa sesilinganisa lezinye indawo ngapha abantu lokhe bekhona ukuyenza abakufuna ukukwenza ukuyavakavakasha phandle ukuyathenga abakufuna ukuthenga kwezinye indawo abasayenelisi ukwenza lokho but into abasitshele yona yokuthi singahlangani sibe likumba we should avoid being in groups so because this thing is like person to person contact
usuke wambona yini umuntu ohlaselwe yivirus yona
hayi angazi but from ama videos yes
manje nxa usithi wena lithona lizivalele kutho ukuthi bathi kuzaze kube nini
abalasiqiniseko ngoba sebemuva ama-dates okuvula umsebenzi because vele abantu ade bevalile for i-Chinese New Year so bekumele ukuthi abantu babuyele emsebenzini mhlaka-3 but bamuva to a week later sebemuvile futhi to another week so asikwazi ukuthi kumbe bazamuva futhi kumbe kuyabe sokulungela ngaleso sikhathi kumele siwele
manje abaye ezikolo lemsebenzini-ke
kuvaliwe akulabantu okumele baye emsebenzini labantu okumele baye esikolo kuze kufike umhlaka-17 ngokwakhathesi izikolo bemele zivule mhlaka-3 kodwana so amalanga asemuviwe so kumele kuvule mhlaka-17 asiyasiqiniseko sokuthi mhlaka-17 zizakhona ukuvulwa yini izikolo kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga